uhlupho kube ukuthi uZuma wayakha ubungane kakhulu namaGuptas ayiwo abekade sesenza intando yabo besona endaweni eziningi bethemba ukuthi ngoba balokuvikeleka kokuthi balobungane obuthi egcekeni balobungane obuqinileyo lo mongameli welizwe. Yiyo into eyonele kakhulu uZuma liyana. Kodwa ngangibuyela emuva ngisithi ekukhononeni kukaZuma into akhuluma ngayo ekhonola ukuthi ususwe ngendlela engaqondile ukuthi uhlupho esake salubona uZuma ngisho ekuqaleni ngaphambilini kokuthi angene embusweni. UZuma uThabo Mbeki wayengafuni ukuthi uZuma angene lapha esikhundleni. Kuyenxa yokuthi kwakukhona bekhangela bebona ukuthi ngabe faka umuntu ongumZulu ukuthi aphathe umbuso eSouth Africa. Kuyenxa kusenza ukuthi bandlondlobalisa abantu abosendo lwakwaZulu ukuthi babonakale njengabantu abayiba sebelohlonze luphezulu. Abantu beSouth Africa ikakhulu abesiXhoseni bakhangela abantu besiZulu njengabantu abangafundanga njalo njengabantu abangela ndlela ezikothe ezokuphila bengabe lobukhokheli obuqondileyo noma ubukhokheli obukhaliphileyo. Ye amaGuptas amonele kakhulu kodwa laphana kulezinto eziningi ezihlanganisela indaba leyo kaZuma ukuthi azafuqwe ukuthi akhishe esikhundleni.
Njengoba sokulomongameli omutsha ubaba uRamaphosa singabona yini uhulumende wakhe mhlawumbe eguqula indlela aphatha ngayo izizalwane zaseZimbabwe eziseSouth Africa kanye lobudlelwano balelo lizwe mhlawumbe leZimbabwe?
Okwakathesi babunkulu ngibona ingathi ubudlelwane baseZimbabwe lohulumende waseSouth Africa nxa kusaphethe i-ANC njalo nxa kusaphethe abantu abafana labo-Cyril Ramaphosa abantu abadala labantu abafana labo-Tobias Khwale labanye labo abadala abayibo ababa-involved kakhulu ku-struggle asikhona lapha eSouth Africa ngibona ingathi akusoze kube lotshintsho olukhulu. Kodwa labo kuzoba lotshintsho olukhulu khona nxa kungaqalisa ukuphatha intsha njalo nxa sokuphatha elinye iqembu elingaso ANC ngendlela esesikubone ngakhona laba abanye o-DA labo-ESF besenza ngakhona bekopha abantu beZimbabwe ngenani eliphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sekwatshintsha amaphathi bamadolobha thize okufana labo-Johannesburg sekwatshintsha amaphathi labo-Pretoria sekwatshintsha amaphathi. Lokhuyana yilapho esibona khona umzekelo esithi intsha leyi yilapho ezoba lehlupho khona. Kodwa i-ANC isaselalo ibhond yena leyana esiyaziyo yokudala ukuthi bayazi ukuthi impi abayilwayo bathi beyilwa eSouth Africa yayile backbone eqinileyo ababeyithola ebantwini baseZimbabwe.